into yokubuyiselwa kwabantu baseZimbabwe into ekade isegudwini kakhulu, noma ngaze ngithi nje into esegudwini kakhulu kulamalanga, ikhulunywa kakhulu njalo yinto abalwisana layo bona abaphethe umthetho welizwe lase-UK bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi abantu baseZimbabwe babuyiselwe. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kulomehluko omkhulu, ngoba i-UK lilizwe elasayinayo i-treaty yama-human rights, so ama-lawyers baloko bebhizi besilwa belwisa indaba yakhona ukuthi kungabi yinto abazayenelisa ukuthi bayenze, bazama ukuthi ba-blocke into le abazama ukuthi bayenze laba abayibo abaphathi belizwe lase-UK ukwenzela ukuthi abantu baseZimbabwe bengabuyiselwa. Ngoba kathesi isimo zomnotho nesimo nje seziyizinto ekhaya, kukhona izinto ezingakahleleki kahle ngendlela efaneleyo, yikho kungasonto engabe yinto engajabulisa ukuthi kubonakala abantu beZimbabwe bebuyisele ekhaya.
Kodwa wena nxa uhlangana labo abeZimbabwe ikakhulu ababe bedinga ubuphepheli bengakabatholi, bathini? Baphila njani? Baphilele evalweni?
Baphilele evalweni, kodwa-ke kube sikuye ukuthi labo kakhulu abaphilele evalweni ilabo mhlawumbe abangakaziwa, abangekho kusystem. Kodwa labo abakhona kusystem abaphilele evalweni kakhulu, ngoba ezinjengoba ngitshilo phambilini ukuthi ilizwe lase-UK akufani mhlawumbe noma njenge-South Africa ukuthi mhlawumbe ungathi 2 o'clock uze umnyango usukhathelwa ukuthi avuke uhambe. Kulo mehluko lapha umuntu kufana ukuthi ahambe ama-lawyers kuba i-process ende kakhulu, akubi into elula nje ukuthi umuntu usengavuka nje efakwezankosi efakwedizeni. Sekungenzakala kanjalo, kodwa ngabe seza njalo kuyakuyinto kuyabe senzakala ukuthi baphule umthetho. Kodwa-ke eqinisweni khona it's a process okufana ukuthi ihanje kiyo iyedlulisa ama-lawyer baze bayipasise ize ivunyelwane la kubo-House of Commons, ngale bayixoxisane bayivume ukuthi ngempela lento le ufanele ukuthi ibe njalo. Kodwa-ke lakathesi kusaseyi-debate ngisho khona lasephalamende khona, kusaseyi-debate ukuthi baselokho beyidingide into yakhona. Kodwa iningi lithi abantu baZimbabwe babuyisele. Kodwa-ke kulohlekana oluthi no, alike niqale liyikhangelisise kuqala indaba yabantu baseZimbabwe kuqala andivala ukuthi libuyisele abantu baseZimbabwe.
Ubona labo abathi babuyiselwe babonani kahle kahle, kuyini abakubona sokwehlukene, njengoba siyabona ukuthi umumo lokufana vele lesikhathi sikaMnumzana Mgabe?
Abona abathi abantu ababuyisele ikakhulu yilaba kade beloko bekhuluma besithi isimo saseZimbabwe sesiya ngokuba ngcono. Ama-lawyers wona i-argument yabo ngeyokuthi lina lithi isimo saseZimbabwe sesiba ngcono, kodwa lina lisenze lama-sanctions elisawafakileyo ebantwini thize, ama-targeted sanctions elisawafakileyo ebantwini baseZimbabwe okutshengisela ukuthi isimo asikakaqondi kuhle. So kungani ngapha lizitheka liphinde liziphendule futhi njalo lina? Kuyinto engaqondanga, into etshengisela njalo ukuthi alila qiniso entweni yenu eliyenzayo.
Siyasizwe ukubana kuthiwa bakhona abanye abebandla lezano PF labo abadinga ubuphepheli, liyalibaboneni?
Ye, bakhona abantu bezano PF abaningi kakhulu esibaziyo abadinga ubuphepheli kuleli lizwe. Kungoba ubuphepheli babugande ukuthi akusiko ukuthi umuntu mhlambe ubuya ngezepolitiki kuphela, kodwa ubuphepheli buza ngendlela eziningi. Ngabe ngumuntu wezano, kodwa nxa ukuthi eye wafika ekhalaza ngobuphepheli afike akhulume into ephothi izwakale ukuthi into yakhe ayikhuluma yithini, noma nje kukuthi ayizwakali kuhle, angibeke nje kube sobala. Nxa nje wafika wafaka nje ukuthi yena uze ngobuphepheli, kuya kufanele ukuthi alalelwe njalo, engabi ukuthi usezele ethathwe ehanjiswe ebuyisele eZimbabwe, but kuya ukuthi alalelwe ujaje ayenquma isinqumo sakhe elalele wayezwa engaladaba ukuthi ngumuntu ezana noma ngumuntu e-LDC noma ngumuntu ezaphu noma ngowayiphi party.